ngaso utheke lawo machiba aphuza ukuthi agcwale singathi ngama reservoir kubangela ukuthi izakhamizi zigcine zingasatholi imali kube luhlupho olukhulu kakhulu ke koBulawayo abantu badonsile phose ivike lamalanga bengathola amanzi kodwa izolo izindawo ezithiyatsheneyo ziwatholela nxa nje ezinye zingawatholanga siya ukuthi umuntu phezulu kumbe uphansi nxa sikhangela ukugenqoka komhlabathi singathi i-topography kumbe i-gradient kodwa kawutsho ukuthi ahle abuye ahlale khona ezinye indawo vele sikhuluma nje sokuvaliwe kawasekho sehambile njalo kule bhawuze yodwa kuphela koBulawayo so iBulawayo ilamawadi angu-29 so ngithemba siyakunanzela ukuthi nxa kule bhawuze yodwa amawadi engu-29 amawadi lawa ama-townships maningi kakhulu ayedlula i-29 so ukuthi ibhawuza nje ifike elokishini elilodwa isuthise abantu izindlu ziningi kakhulu ngoba uyafika ukuthi iwadi maybe lama-section angu-10 angu-11 angu-12 angu-13 usuya ngokuthi inganani kokugcina kubangela ukuthi abantu bagcine beqabana nxa ukuthi omunye uzabe efuna ukuthi abuyele amabhakede angu-10 omunye 15 omunye 22 even zona izibholane zigcina zisandelwa kakhulu abantu nje sebephila ngakhona ukuthi ikakhulu laba abaseduzane lamasonto bakhona ama-church anjengaboRoma your family of God labo banibani labanye nje abaye belezibholane zabo bayenelisa ukuthi bathengisela abantu sebengathenga kabantu ngedola amabhakede angu-5 kumbe ngedola amabhakede angu-6 kumbe 7 kusiya ngokuthi umusa wabuthi iRoma ibingantwa yiye kade sajiphile ngoba ibisenza dollar for 6 kwezi izikhathi njalo iyenze dollar for 8 kodwa kabaningi bagcina besiyazikhela ezifuleni njengoba bekuye one izulu amanzi egeleza khona kanye sokuzabangela ukuthi abantu babanjwe imikhuhlane yesihudo le iminye nje imikhuhlane engabangela ukuthi abantu bazibone sebegijinyiswa izisu kumbe izisu zabo sezibuhlungu ngabanye nokuthi bagcine begula kakhulu abanye bedlule emhlabeni zikati bamanzi-ke avela lilungelo labantu nxa sikhangela ku-section 77 yesisekelo sombuso iyatsho ukuthi water is a right kodwa-ke nxa abantu sebesiyathola amanzi ezihotsheni sebesiyathola amanzi asehlanganye lamasuwa sebesiyathola amanzi kumabhawuzi abangakwaziyo ukuthi avela ngaphi kugcina-ke ku-violator le-right kumbe singathi sokusephula lelo lungelo ku-water sikhangela ukuthi ngabe kuthiwa bayathenga amasola amakhulu kumbe bacele bakhulume lamadrone o-African Development Bank abavele bandisa ukuthi baphathisane nabo so i-council kukhanya isazilalele nje obukabhuka kabakafiki khonapho ukuthi bakunakane khonokho
kukhona yini ukukhulumisana phakathi kwezakhamizi leziphathamandla engathi ngama-stakeholders wena laba ababona ngokuphathelane lamagetsi ikhansili labanye ukuze kucutshungulwe lolu daba abantu bethole amanzi
thina siyizakhamizi njengama-stakeholders-ke siyabe sithola imbiko le evela kuyumabhalane wedolobho kodwa-ke ingqoqo esingathi ikhangele ehlangothini olulodwa ngenxa yokuthi ngumbiko nje wabe uvela phezulu khona ngathi usize ebantwini akula kuqoqisana kangako yikutshelwa nje ukuthi kuzahamba kunye njengoba namhlanje mina siwutholile umbiko oveza ukuthi izindawo zonke ezingabe zinata kibo criteria emagwegwe kubo langaphi ngaphi kibo 6J ziyabe zingelamanzi indawo elamanzi yilezo ezinatha kuthuli khona ngale kumasebhabsi so yimbi ke siyabe siyithola sokungazani kuthiwa yi-engagement yama-stakeholders but iyabe top down approach bebekuthile ukuthi balokuqokisana i-city council lezesi ukuze mhlawumbe bangaze bagcitshe indawo lapho kuponjwa khona amanzi thesi sisesikhathini sezulu sikhangela ukuthi sithola amanzi phose nsuku zonke la madamu lanxa nje angabe la manzi akuya ngaphi ngoba kubo 57% full ukugcwala kwawo kakusisuthisi njalo kwakusijabulisi ngoba kumele ungabe kuthiwa kathi esikhuluma abo 90-something siya kubo 80-something% ukwenzela ukuthi senelise ukuthola amanzi kuze kuyephuthe umnyaka nxa kunje sosengozini yokuthi i-water shedding kumbe kuvalwa kwamanzi kuzaqhubeka sibili kuze kuyefika ukuphela komnyaka.